Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ukusiphathela indaba ngolimi lwesishona olwamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ngimele mpela ngoba ngishaywe ngamapuleti angu 3 phakathi kwamapuleti amaningi wonke lade engikhutha. Futhi uma ngikhangele impopati usebenza laphana kulenhlamvu eziningi kakhulu. Kunenhlamvu ezidlula msotheni, kodwa inhlamvu ezinye ezindlula lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezikhishiwe ezindlula elilodwa lisasele emzimbeni.
Umlingisi olodumo uMthulisi Moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udujulwe ngabantu eGoli ngempelaviki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu iTriple C sikhala ngemuli yakonkomo uHighten Nkomo. Hayi, ilanga eliminyama sithi kabakhale ngethemba.
Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwayo nguhulumende esaphila. Abehofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa bekhona le kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umlingisi olodumo uMthulisi Moyo owaziwa ngegama lokuthi nguMahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela viki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Umoyo uthi utshaye izinhlamvu ezintathu loba abamdubulayo ekhalise umbhobho waze waphela du inhlamvu. Ugijinyiselwe esibhedlela seJohannesburg Hospital lapho wakhutshwe inhlamvu ezimbili kwasala olulodwa oluseduzane lenhliziyo. Ake sizwe ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesehlakalo lesi.
Futhi ngomsathathe ntambama ngithe ngivakashela iqembu umculo wakithobelontsha iCD lakhe laphana uMxolisi Mr. Bones. Ubelontsha iCD lakhe eHippo Theatre. Ngase sithi hayi ngidlule lami ngihalalisela ngafika mpela hayi ngabukela umdlalo. Ngase sithi ngiyaphuma nje laphana sithi ngiyaphuma. Abantu bengijabulela nje kukuhle sizishukele izithombe. Ngase ngimangaze ngisemotweni uma sithi siyaphuma nje emoto ebehamba ngayo. Ngase ngibona sengidubuleka inhlamvu sezibulala amaglasi emoto. Ngase ngidubuleka nje khonapho.
Ulimele kanganani?
Ngilimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhuleti angu-3 phakathi kwamabhuleti amaningi wonke lade engikhutha. Futhi uma ngikhangele impopati usebenza laphana kulenhlamvu eziningi kakhulu. Kulenhlamvu ezidlula msotheni, kodwa inhlamvu ezinye ezindlula lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezikhishiwe ngezindlula elilodwa lisasele emzimbeni. Basalwisa ukuthi balikhiphe ngendlela e-right.
So kuthiwani? Kuthiwa balukhipha nini lolo luselele?
Futhi basalinde ukuthi i-specialist alokhu ikhiphe lokhu ze lihlamvu lakhona ngendlela e-right. Specialist ozabekwazi ukuthi athile ngento yangkhona.
Singathi wena ucabangela ukuthi ngobani abakudubulela?
Ukucabangela laphana kungaba nzima bhuti omkhulu, ngoba angithi iBhovele yindawo edume ngobugebengu. So into esukuyenzaka laphana uyabe ungasakwazi ukuthi ibugebengu njani, ngoba vele indawo yakhona ibe nokudubula nokuningi. Ngoba ngemva kwami khonapho kube nomuntu osele waphelwa umuntu ofikile futhi kule robot engiqale ukudutshelelwa kulo. Mase ngisizwa ngoba ngithethe ngisizwa kusasa abantu ade becabanga ukuthi ishuthi yimi emdutshuliweyo, ngoba kugcine kudubuleka omunye umuntu futhi ngesikhathi esifana naye. Lowo-ke wasephelelwa umphefumulo wakhe. Mina ngaleso sikhathi besengiphuthunjelwe esibhedlela eJohannesburg.
Ye, uhambe kusiphi isibhedlela?
Bangiphuthunisele eJohannesburg Hospital. Yikho lapho engifike nga-admitwa khona Saturday ntambama. Hayi, bangamukela mpela ngezandla ezimhlophe, banginikeza mpela i-treatment ephezulu kakhulu.
Yes, ngathi akulama expenses akhona okumele abhadalwe.
ama expenses angabe khona nje umuntu okufika kodwa ngithi nqa besasindisa umphefumulo baloku kwenza lokho ukuthi baqale bakuncedise sebebuya ke sebe lendleko zabo kodwa ayikukhona impela lawabe ukukhangelele njengomuntu ophuma elizweni leli elinye elingasiyo lelizwe lakuleli.
Ye, phose lokugcina kubalandeli bakho ubatshele ukuthi kungakutheni namhlanje.
Abalandeli bami bonke abangixhasayo labahamba lami yimi mahlalela ngikhona mpela ngisaphilile kungehlela ingozi engiveleleyo engakwazi ukuthi bekuyintando kasada noma intando kabani kodwa nxa kuwukuthi bekuyintando yomuntu or isifiso somuntu esisibi angilacala lo muntu engikwenzayo kujabulisa uzulu wakithi ujabulisa abantu bakithi kusomahlaya isifiso sami lesiyana kodwa bangaphatheki mhlawumbe ngiyabe ngithinta ngizenithintele ezindaba ezithinta abanye abantu bangicolele manje bengaze bathathe umphefumulo womuntu ojabulisa uzulu wakithi nje kahle ngendlela ekhethekileyo kungela ndlela ukuthi mhlawumbe ngilwa lo muntu kumbe ngenzani.
Umthulisimo ngumlingisi olodumo owethulela uZulu okuthiyene enkundleni yokuxhumana eYouTube ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhulumisana lamapolisa ngalolu daba yehlule. Umnumzana Hayten Nkomo owayesaziwa ngegama lokuthi Billy Mzamo ngesikhathi sempi yenkululeko obhubhele emzini wakhe emangweni weBhengu eGwanda amaviki amabili edluleyo ubekwe endaweni engcwatshwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare namhla. Unkomo obhubhe eseleminyaka engamathuma isikhombisa wayengomunye wabakhokheli beviyo lebutho eleZipra elodumo ophiwe inhlonipho yamaqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abadlula ezandleni zikaNkomo engumqeqeshi empini bagoqela umnumzana Kembo Mhadi oyingumsekeli kamongameli, umholi wamabutho elizwe aweZimbabwe Defence Forces uGeneral Valerius Banda kanye loColonel Osi Olimandu owesifazana wakuqala ukuphiwa isikhundla sokukhokhela abebutho esiqintini sakobulawayo seZimbabwe National Army labanye. Noma labo asebenza lo muyi bekwamukela ngenjabulo ukuphiwa inhlonipho le ikakhulu abesifazana ababengaphansi kwakhe eMgushi Women's Camp kwele Zambia. Abanye njalo basola uhulumende ngokuphatha kubi uNkomo esaphila. Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, ngomunye wabasola lesi siphatho.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu i-CCC, sikhala ngemuli yakoNkomo uHayten Nkomo. Hayi, ilanga eliminyama sithi kabakhale ngethemba. Iqhawe liqhawe. But sesibona ngani kulezi insuku sesisizwa amaqhawe sefile kubangelwa yini Mahlabe Zulu? Bonke ama othekula beZipra labo mama ababe ngalemkhushi bayamazi uNkomo iqhawe selilele. Wa mhlane demobilizwa ngama 83 la namhla lokhu ecingambani ngubani elaye silembali ebuhlungu ukuthi ubaba uNkomo ngesikhathi seGugura hundi bamzingela njengomvundla kodwa namhlanje seliqhawe lamaqhawe ngoba balesika ukuthi umuntu osefile selungile afawanaka. Into embi leyo thina be-CCC sibona ngani ama-comrades wonke ama-comrades lama-combatants labokijana. All these people yibo ama-liberators esizwe. Ubabo njeNkomo owathena ngitsho lo vice president ngitsho labo Valerio ngitsho lamaqhawe wonke alele laphana namhlanje imbali yakhe sichazwa sefile. Kambe sithanda amaqhawe sefile na kumbe ondoloze siwaphe konke okufaneleyo okungazuzakala ngumuntu ukuthi eziphilele. Sesicubungule sabona ukuthi ubaba lo bamzingela ngesikhathi seGugura hundi wasila ngobuNkulunkulu wayemfihlile. Namhlanje sebekhuluma ngaye achibo iqhawe liqhawe iqhawe alideclare ngumuntu iqhawe lisideclare ngezenzo esaphila so asibeni ngabantu ukuthi amaqhawe kube leboard ezahlala ibona ilondoloza iwonga abadala laba lelizwe sikhala lamankazana emkhushi lawo abagcine baphukudla ebafundisa i-rudimental tactics fundamental tactics of the war lathi sihlala lale muli yakonkomo asithandi ukuba ngama-hypocrites ukuzenzisa abantu abaphokuzenzisa iqhawe liqhawe athanda umuntu sefile asiyongeni sigcine amaqhawe ethu siyabaza abantu abaqala impi sebekuma-77 years sebekhulile eminye iminyaka yafakwa phansi nje ukuthi babe phansi kodwa siyabazi sebengokhokho sebefuna ukunanzelelwa yi-state hatshi ukuthi sibuye size khuluma okuhle sebelele akuncedi lutho lokho iqhawe liqhawe mbe lilahlwe yiroseka mbe lilo ngemva kwesiphala mbe sibayeni iqhawe liyasifaka hatshi kufakwa ngabantu
Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC esipha umbono wakhe mayelana lenhlonipho ephiwe umnumzana Hayten Nkomo ngemva kokuphathwa kube esaphila. Kodwa umnumzana Believe Gawule ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF uthi akaboni okubi ngokwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Kukhona sekuzwileyo imbali yababa Nkomo jokela ukuthi ubaba Nkomo wathi ngesikhathi babeseZambia khona ngale yena vele muli sikhona leZambia wasengena naye kuviyo lezapho wangena wayatraina laye ngaphansi kweviyo lezidra wase so ngaleyo ndlela kuzimisela kwakuthi elikhulula ilizwe laka naye wayekhona lephethiya ezambia ezihlayele khona lephethiya ezambia labazali bakhe wagcine sekubona kuqakathela ukuthi ayekulwa akhulule ilizwe lakhe ngokunjalo wasebenza-ke imbali yakhe ngabe itsho-ke ngokutsho ukuthi watraina amadoda analayo yabambile efutheni amadoda amakhulu ukhomanda omabutho owayekuviyo lezidwa uvelario sanda nabokembo mohadi kuthiwa batrainwa nguye imbali esiyizwayo ngokunjalo-ke kuqakathekile ukuthi ihlonipho enkulu engaka ayithole ngomsebenzi wakho omkhulu awenzayo
abachothoza ibandla leZANU-PF bathi khonokho yikho vele elaziwa ngakho ukuthi nxa umuntu esefile usengomuntu omuhle kodwa ubaba lo ubehlezi kakubi njalo ngesikhathi segugura hundi wayexotshaniswa njengomvundla uthini-ke ngakho khonokho gawuli
ye okukhona ke sokela ukuthi ye okwayizolo lokho kwenzakeleyo zikhona izinto ezingazinhle ezenzakeleyo kodwa sethina asimuveni siye phambili sivulele i-chapter entsha kakhulu kunye i-dispensation nale ikubona sokurecognize amadoda asebenzayo njengabo baba Nkomo kodwa kubaba Nkomo ungakhangela impilo yakhe lanxa kunjalo layo wayengomunye wamadoda ezipra ubunzima wahlangana nabadoda ezipra layo wahlangana nabo phakathi ilizwe selidonge ukuzivusa kwakuyisikhathi sakhona nesana esimele ukuthi nxa sesibuyela abantu bebekhuluma ngendaba yekukura hundi siyikho kuthiwa indaba yekukura hundi kayikhulunywe izifike ekucineni emaphethelweni abantu bayivale kuhle indaba leyi ibanje kuhle ingazangunguzo ingazange isetshenziswa njalo yilabo abanye abazame ubangaza sebedinga ukuthi bakuthole inzima ngokukhuluma ngendaba yezombhuqazi ngoba indaba ebuhlungu kakhulu leyo indaba ebuhlungisile kumali sale ukuthi imele ibanje kuhle abantu bangayisebenzisi ngesikhathi nakho siza imikhankaso sekuthatha ukuthi bayivuselele njalo nxa sikhuluma sokele ukuthi ubaba Nkomo ukuthi wayengananzwa kwayengathini kwayengathini hhayi ngabantu abakhulumayo abafuna ukuthi badunge nje umumo wona lo othile ngoba kathese ngale inhlonipho ayitholayo ubaba Nkomo ayiphe ngubuya nje ngokunjalo kade Nkomo kade ngalalutho umuntu kade ehluphela kade zinzani mina ngesingami ngabantu nje abafuna ukuthi baveze umfanekiso ongayisiwo nabanye ebandleni lethu abakuhulumende ukuthi asebekhohliwe abanye babo abayilo balwayo
umnumzana Believe Gawule ngumcubunguli wezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF exoxa le-studio 7 ngocingo ekobulawayo izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwembadalo yokugada izimoto zamabhasi awenkampani kahulumende eZimbabwe United Passengers Company, ZUPCO, bethi isifana labazimeleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbadalo yokugada izimoto lamabhasi aweZupco ikhuphulwe kusukela namhlanje isuka kumadola aweZimbabwe angamakhulu amane i-$400 isiya kumadola angamakhulu amahlanu i-$500. Isakhamuzi sakobulawayo elilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima.
Ukukhwela kweZupco kusela mehluko phakathi kwe-public transport ekahulumende lale emshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi e-provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport echiphileyo abantu abayenelisayo.
Umongameli wenhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, uBeno Ncube, uvumelane lomoyo.
Kodwa kathesi nxa sesikhanyile ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokuthengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi iholo seliyaphelela endleleni.
Inxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo, sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo, bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho okukhulu.
Ngakwelinye icele, izisebenzi zeZupco lazo zikhala loZulu zisithi sezilenyanga ezintathu zingaholi. Isisebenzi seZupco umnumzana Methuseli Nyoni uchasisa ngenhlupho izisebenzi ezibhekane lalo.
Ya, thina njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kaZupco, hhayi sithwele nzima, siyakhala sibili, sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesine 2 months singaholi. So hhayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali izabuya, kodwa heyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada lesiyezikolo, so imali zakho yasiyasithathaka sasithathangaphi, and kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale ngoba kuzukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yokugada izimota lamabhasi kuzadala inhlupho zokukhuphulwa kwentengo yezinto zonke.
Ukukhwela kwentengo yokugada uZupco kutsho khona ukuthi impilo sizabanzima kakhulu ebantwini kulalokho ekade ikho khona. Abaningi akade begada bazakwehlule ukugada bahambe ngezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uZupco. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Namuhla izimota zikahulumende ezithwala abantu zivuke zikhuphule intengo yokugada, osekuthiye iningi selichova amabhayisikili ukuthi abanye behamba ngenyawo ngoba sekungaphezu kwenzuzo yabo. Kunyanga edluleyo uZupco ukhuphule intengo yokugada isuka kumakhulu amathathu isiya kumakhulu amane, kuthi kulinyanga kusukela lamuhla ikhuphule isuka kumakhulu amane isiya kumakhulu amahlanu amadola. Njalo labezimota ezizimeleyo sebethola ndawonye labezimota zeZupco enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa ezama-birth certificate lama-passport bekhona ngale kwele South Africa kungadingeki ukuthi bayezitholela eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla seofisi le uConsul General Melody Chaurura utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso lo bawusungule ngemva kokubona ukuthi liyanda kakhulu inani labantu abafuna ukuthatha amapasipoti lencwadi zokuzalwa.
It is very difficult to project the figures. What we can confirm is that the weekly booking slots totaling 1,800 were filling up in less than 10 minutes.
Uthi lo banje bengeke betsho ukuthi sebehlangene bonke bangaka abantu abafuna amapasipoti lencwadi zokuzalwa. Emavikini amathathu edluleyo izikhala zonke bezivulelwe abafuna lezincwadi bezihle zithathwe emizuzwini elichume. Unkosikazi Chaurura uthi kusukela mhla ka 3 Mfumfu kuze kuyefika umhla ka 17 inani labafuna amapasipoti lencwadi zokuzalwa abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka kwabangamakhulu amane 400 liye kwabayinkulungwane 1000. Sikhathi sinye le ofisi izavulwa ngomgqibelo langensonto. Bafuna lezi ncwadi bakhangelelwe ukubhalisa kukhasi le-consulate ekulenjini be-internet ukuze baphiwe isikhathi lelanga abazafika ngalo kula ama-ofisi.
We have every reason to believe that the pressure is arising from a general increase in awareness on the need for proper documentation for collective benefit. In addition,
uthi bacabangela ukuthi ukwanda kwenani lezalwa zeZimbabwe ezifuna lezi ncwadi kwele South Africa kungabe kubangelwa ukuthi inengi selibona ukuqakatheka kokuba le ncwadi esemthethweni, kanti abanye ngabafuna ukusebenzisa lezi ncwadi ukufaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi. Inengi lezalwa zeZimbabwe selemukele lelinyathelo ngezandla zombili besithi lokhu kuzasiza kakhulu ukulungisa inhlalo yabo kwele South Africa. Isizalo seZimbabwe njalo ilwela amalungelo abesifazane unkosikazi Victress Matutu uthi le into encomekayo kakhulu ngoba lezi zincwadi eziqakatheke kakhulu kulabo abafisa ukuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Njengoba sokunjalo ke sibhekele ukuthi sibone ukuthi njengoba kuthiwa umthamo omude kakhulu wabantu abafuna ukufaka lezo zicelo, sizabona lowo mthamo sehla ngoba sokuzasetshenzwa izikhathi ezingani zithe ukuba zinde. Lalaba abasebenza phakathi kweviki akade bengatholi isikhathi sokuthi bayefike e-consulate bakwazi ukuthi bafinyelele ngempela viki khona ngale e-consulate. Siyabonga kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Shabalala uthi lo banje kusaziwa ukuthi uhulumende usebenzisa lolu hlelo ukuthola imali lithuba lokuthi bonke abadinga lezincwadi basukumele phezulu.
Hayi, kuyathokozisa ukuza mpela ukuthi bazayenza mpela into ezibesebenzela ngama-weekend. Asibonge mpela kuzaba lusizo, yingakho nizabiza bonke abantu abasukuma abafuna uku-apply ama-passport noba singazithatha isikhathi singakanani kibo lapho ukuthi bawathole.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi kuqakathekile ukuthi lolu hlelo lwethulwe ndawonye lenguquko kundlela okufakwa ngayo izicelo, ikakhulu ukuthi useSouth Africa bese kuthiwa zihambisele eZimbabwe amafomu akho owagcwalisileyo wabhadalela.
Ngoba eqinisweni mangaba iconsulate yakithi la ithi yabamela abantu baseZimbabwe bekumele ukuthi umuntu a-apply khona lapho a-collect i-passport yakhe khona lapho. Manje inkinga ekhona vele i-backlog lokho angeke yafa yaphela, izadlala ikhona still ngoba vele yonke into ihamba ngenyalo kanwabo. So mbono ngathi hayi akikho into engathi mhlambe izontshintsha uma bethu nabazasebenza la emgcibelo ngoba vele inkinga izadlala ikhona lapha.
Abafuna zonke ezinye incwadi kule ofisi bazaqhubeka besizwa ngezikhathi zekuseni phakathi kweviki. Unkosikazi Chaurura uxwayisa izalwane seZimbabwe ukuthi zingavumi ukuqilwa ngamasela abhadalisayo abantu ukubatholela izikhexe zokuya kule ofisi ebulenjini be-intanethi ngoba lokhu kwenziwa umuntu engahlawulanga ngitsho lesenti elesikhala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo abakunhlanganiso ezizimeleyo labalandela ezombusazwe bayakusola okwamagama okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlukumeza abalembono ehlukene leyakhe bathi ukubotshwa kwabantu mahlayana ukuvalelwa kwamalunga edalela eParliamente umnumzana Job Skhale labanye bakhe ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party lawe Zimbabwe Transformative Party kuveza ukuba sokuzalele ingwe eZimbabwe ngempela viki abacatshangelwa ukuba badlelana lezanu PF babhombe indlu kamnumzana Saibeth Msengezi ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Umfundisi uSeni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, utshele uGibbs Dube weStudio 7 kumele kulondolozwe ilungelo loluntu eZimbabwe.
Into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibandezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo lwesisayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013 savumelana ukuthi yindlela ilizwe elizabanjwa njalo libuswe ngalo, njalo nabahlali beZimbabwe kulamalungelo abo avele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abanje njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengabamabandla sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basiphakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandelwa sinalilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandele.
Ikhwenya ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonile ukuthi zidangarembwa basanda ukugwetshwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela lena?
Yikho ngisithi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamapholisa labo bonke abantu kumele kuphakamise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhambe naku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings ake yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo loluntu selwephuliwe, kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiluphi ugatsha likahulumende olungabe lephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi kuqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengama-church-ke silokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube le nkulumo zelizwe lonke esingathi i-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sesibonile amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatsho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambona ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti-Poland ngama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usiba le nkulumo kube le nkulumo egoqela uMzimbabweni wonke, abamachethi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-traditional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona bekwanise labo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.
Umfundisi uSeni Spanda ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umlingiso lodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela viki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwa nguhulumende esaphila. Abehofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lokuhambisa bekhonale kwele-South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugain okumede.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.